Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentathelizindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwabalikhulu lamajumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azethonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
IKenya kayifanelanga ivume ukuthi uProfessor Jonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo. Ngokuba angeka ithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki, bafuna ukuthi athule ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo, bafuna athule izwi lakhe life liphele du. Indlela kelula yokuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha. Asoza thole i-fair trial, amalungelo akhe asoza avikelwe. Uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembi esivele siyazi. Ngakho ke kakufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gagula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofesa Umoyo njengoba ngike ngatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017 icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labona laba bakhona yiwo amacala nxa kuthwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo lakancane lelo cala cala lakhe ngelokukhuluma icala lakhe ngelokuphikisa icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo icorruption icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe iconstitution icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe amalungelo abantu beZimbabwe icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe yikho lokho akujeziselwayo akukho kunye
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obe intathelizindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe uMutandwa udliwe isifo semvukuzane kubika uMavis Gama
bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mutandwa emzini wakhe eMeboreen ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakadebe kulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mutandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi. Bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo kaGrace umnumzana Patrick Mutandwa.
Zakangofana ukuthi kana wa disappear wa msi.
Akukho inkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli zindaba edumileyo eyasebenzisana lo Grace okweminyaka eminingi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sika Grace sokuthi achiswe hathi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokuchiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Nomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokuchisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi bachiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukuchisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babese bewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace uchiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendai. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare yimi uMavis Gama.
Elo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba inengi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinlamali yokuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuzi sakomtshazo uthi babhekane lo dubo lwamanzi esigabeni sabo njalo ukuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu ababo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba siloku esaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefaki ukuthi abantwana bavikeleke kona lomkhuhlane. Sesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakho yaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lomkhuhlane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe ready ukuthi zingavulwa sibili, ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozini. Vele akula lutho olukhona, akula ama-mask, akulaqa, vele akukalungiselelwa lutho. Hhayi, singafaka abantwana engozini, vele azikakumelanga zivulwe kathesi. Umbono wami sibili ukuthi lapho uhulumende angabulalisa abantu abethu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi senyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo senyandeni secondary uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala ama-gates if I'm not mistaken ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi etusebenzisani i-submissive pump esebenzisa ugesi uze siwaphambi awuye ngaphi etankeni yesikolo. So angiboni kule sikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, short amanzi, kusho ukuthi sabesifaka abantwana ku-risk laba abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamele akwenze phambilini ngokuthi kuvule izikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers, lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing, ngoba i-teacher pupil ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazajeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phoebe Sipha oka ward 15 eluveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ngakuthole ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala ukuthi diko kwabangelaba ukuthi bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi belokhe kusifanele ngaphi ngaphakathi belokhe begula kodwa hayi akusenzi njengakuqala. Kezingane abantu bayasinda
Khangele lawa manzi ezimpompini liwabona enjani?
Hayi kathethi manje hayi aphume empompini manje sengithi ukuthi ningazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi vele sokumele siwabise singawanakhi engabhoyilwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sike sakhuluma lesiphatha amandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayenelisa ukuwabisa okwabakhethi lokho kuqalise i-COVID-19 amagetsi awa hambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour aphenduka akakhetha amagetsi lawo balakho ukuwabilisa akusenjengagalabana ishedi ngayo amagetsi geserayithi kakhulu la mazi lakathethi awahambi bathi ngapha eluvezi ngono angahambi abantu bebe lawo ukuze abe clean ngoba angalokhu ezibana kube ishedi maze kungaba kuyakukhonza futhi kulunkane kwayikho kwagulisa abantu yikho sesihlala silawo amanzi okuphila
kukhona i-council ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaclinic
ngiyabona into ingasikamuka umkhuhlane waba khona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba lomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa sokulo mkhuhlane ukuthi yo iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona okwakathesi engingakutho futhi ne-council incedisile bakhuluma ngendleko incedisile ngoba bayangena ama-social workers awe-healthy basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalathwa mahara kuvela khona le ekhanselini incedisile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kunje so kulabanye ababethola ngama-ambulance besiya empilo so laphana kuzakhangelisiswa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadaleli imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
sike sahlangana sibili kwakhulumiswana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana amaphayiphi ethu anjani ngoba kunje ngithengiyilo esinye isakhamizi namhlala kade sikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 amaphayiphi lawo vele ekhona so lawanisengithe ngamabhayiphi amadala kunandele ukubana amaphayiphi lawa amanzi njalaphana kuyi-shedin amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabe hambe kuthole kusawuru isembe ukukhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayiphi amatsha kulampa phayiphi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala e-right njalo yikho ukuthi sinabele lomkhuhlane ungasaphendi ukuthi uleku
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Fabi Msipha ward 15 eluveve kwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party siqoxa ngodaba lwegugura hundi oselukuvukile njalo
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugura hundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugura hundi
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugura hundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama survivors lalawa abantu esingathi ngama victims eGugurahundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu beMathibeleland ngodaba loGugurahundi asondaba yamabhethi kuphela lezithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama after effects of iGugurahundi, whereby sithi thina iGugurahundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni seMathibeleland. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu beMathibeleland kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurahundi kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa ube kobulawayo xoxisana lenhlanganiso yeMathibeleland Collective. Libona kuyindlela eyiyona engaphathisa.
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ube kobulawayo ehlangene leMathibeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathibeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje za-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is a listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu beMathibeleland ngodaba lweGugurahundi. Ngokunjalo thina sithi uminister lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathibeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohleze edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurahundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathena yena iGugurahundi was a closed chapter, wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathibeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abahloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga la kubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse. Lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilithane ezilithumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kumabasa ngo-1775. Lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela, inkululeko yagxila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakwele France. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi ubuntu bunqobile. Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokho. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami. lalema ikhaya lami ilondoloze
ukuzipheta izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlano 625. Uhulumende secelele Kenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo mantungamili mpumalanga.